sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalithola njani izilukandaba olamukelayo ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-9 kwenkwezi 2024 nguChris Gande. Iphephandaba leNews Daily bika ukuba indodana kamphathi ntambo wendaba zabesifazana unkosikazi Monica Mtswangwa uNeville ubotshwe ngamapholisa esetheswa umlando wokuthenga lokuthengisa imali emkambo wensitha.
Nakungela mali ngelani yokufertilizer uzayihlaza ngaphi? Ugezi wegudu amadamu amanzi yiyo into yokutala, lokho okunye kuzalandela.
EliZimbabwe lithi izinga lokusetshenziswa komquba ekulimeni liphansi kakhulu kuzwekazi le-Afrika ukubangela ukuthi isivuno singabi phezulu nxa kuqathaniswa lamanye amazwe omhlaba.
Siyakwazi le ndaba yekwayishangani sokuyisikhathi esiqinileyo sohulumene njengoba lezinye izibondi siphakathi kwengozi yokuthi singaswela amanzi njengesizwe. Uhulumene besesikhathi kade sagijima esibila enzini zami yokugijima.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngendaba zamanzi olweZimbabwe Water Authority izinwa luthi udubo lwamanzi luza kwengeza lonyaka endaweni eziningi zelizwe ngenxa yesomiso. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Indodana kamphathi ntambo wendaba zabesifazana unkosikazi Monica Mtswangwa uNeville ubika ebotshwe ngamapholisa emzini wakhe waseMount Pleasant eHarare lamhlanje esetheswa umlando wokuthenga lokuthengisa imali emkambo wensitha. Lokhu kuwethulwe liphephandaba leNews Day. Imizamo yeStudio 7 yokubamba unkosikazi Mtswangwa lomkakhe umnumzana Chris Mtswangwa ibe liphutha. Isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi yena uthi abakwazi abakabi lolwazi ngalolu daba. EliZimbabwe lithi izinga lokusetshenziswa komquba ekulimeni liphansi kakhulu ezwekazi le-Afrika okubangela ukuthi isivuno singabi phezulu nxa kuqhathaniswa lamanye amazwe omhlaba. Lokhu kukhulunywe ngumphathi ntambo kahulumende wogatsha olubona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba esemhlanganweni we-Africa Fertilizer and Soil Health Summit eNairobi kwelekinya lapho okuthe gwaqa khona iziphathamandla zabohulumende bezwekazi le-Afrika. Uthe ibhanga le-African Development Bank kumele lincedise abalimi ukuthi bathole imvundiso. Kodwa ingcweti kwezokulima umnumzana Thandeko Zintimkandla ongumlimi utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi inhlelo zamanzi yizo ezimqoka ukwedlula ezemvundiso.
Sizizagcina singahlafuna ngoba zimeyi izinto okumele siqalise ngazo. Kumele siqalise ngokudinga kokuqala amadamu, sigubhe amadamu amaningi agcina amanzi njengoba ukoma kungathi kuyasithanda kakhulu i-Afrika. Singachitha imanzi sizofertilizer lani singela manzi. Singenanhlanyelunga izilimo ezihambelana lokoma. Ivele yona leyo fertilizer kwezinye indawo ezomileyo ezitshisayo ezingela manzi ngokwazi kwethu ayincedisi kangako. Ngakho mina ngibone ngathi lelo lalelo lizwe kalikhangele isimo salo kodwa okukhulu kakhulu njengoba sibona isomiso salo nyaka. Sifunde ukukhongozela lokugcina amanzi azasincedisa endaweni le eyokulima lezifuyo. Ngibona kathi kwesikhathi asichithe nje isikhathi esiningi sikholisa ukukhuluma emahhotelini lamabali amakhulu. Mina ngithi kokuqala nxa ufuna ukuba ngumlimi, ufuna ukulima ingabe yini, ufuya ingabe yini namanzi, uzabona lo nyaka abantu abavunayo bazange kube nezulu. Uzabona izifuyo ziyakufa labantu bangapha bekuvele kulinywa abantu bevuna bethamabele nxa kuthe kwaba namanzi ezulu. Abantu abaqale balungise izinto ezizakwenza ukuthi nxa imvundiso leyo isiza ifike abantu sebelungele ukulima kumbe bayathelezela kumbe benza njani. Nxa kungela manzi kungelani leyofertilize uzayihlaza ngaphi? Imali kazichithwe ngokulondolozwa kwamanzi kugeti kwegujwa amadamu kumbe izikotsho kumbe imithombo kumbe yini. Amanzi yiyo into yokuqala, lokho okunye kuzalandela.
Okunye okudingekayo ukwenzela ukuthi abalimi babe lesivuno esithe xaxa ngamanzi lana.
Kukho konke sibili, amanzi kabe ngokuqala ngoba amanzi asezifuyo zodwa. Nabantu bayaswela amanzi, ilizwe bani elingahlala lingela manzi? Okwesivuno vele kasikhohlekile lo nyaka. Nxa umuntu akuma isivuno kulola manzi anyana ukulima amakhabishi labothomolia engxenyeni wuye ongakhuluma ngesivuno sembida esimba kodwa okwaloko okwezilimo ezinkulu yongqoloyi, indumba, amazambane, umumbu lo nyaka kakukho. Uhulumende wakuleli lizwe eZimbabwe mina nginguye ngangiyagijigijima njengoba amadamu agcibeleka kube isikhathi okuwagubha ukhupha inhlabathi itheweteweleka imali ngithekela abantu imigodi laba abazanatha khona bona banathi lezifuyo. Kungachithwa isikhathi kukhulunywa ngabo-fertilizer esasivele singelabo mjebanini.
Lo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungulayo zokulima njalo engumlimi obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseGwanda. Uhlangothi lukahulumende olubona ngendaba zamanzi oleZimbabwe Water Authority izinwa luthi udubo lwamanzi luza kwengeza lonyaka endaweni eziningi zelizwe ngenxa yesomiso. Isikhulumeli sezinwa unkosikazi Majori Mnyonga ukhuphe amazwi la izolo embikweni obonwe liphephandaba leNewsday. Uthi inani lendawo ezikhangelelwe ukuthi ziphelelwe ngamanzi umnyaka ungakapheli lengezelele lisuka kusilinganiso esedlula ithumi lambili ekhulwini i-12.8% lisiya kusilinganiso esedlula ithumi lane ekhulwini i-14.9% kuyona le inyanga. Asenelisanga ukuxhumana lesikhulumeli sezinwa ngalolu daba njengoba besingaphenduli imibuzo ethunyelweyo. Kodwa uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxelo wayengumgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamiza kobulaweyo eProgressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Uhlupho eZimbabwe silalo lenyanga ngenxa yokuthi izulu alisanayo ngendlela besikhayele ngayo. Ngokunjalo ke siyeza lapha leyo lo hulumende ugatsha lukahulumende lwezinwa luyavuma ukuthi umumo omubi kule ndawo nje ezibalisweezi utshwana ukuthi ungathi zona zinganena. Okuliqiniso yikuthi i-report leyana thina njengezakhamizi kumbe njengabahlali bezimbabwe sifana la ukuthi umumo awurayithi.
Njengoba umumo lo ungamanga kuhle njengezakhamizi ikuphi elikukhayelela ukuthi kube kusenziwa?
Besikhayele ukuthi uhulumende indaba yamanzi ikakhulu ngapha kulo mhlubulo weMandebeleni ayisiyo indaba entsha. Besikhayele ukuthi indaba le ingakudala yakhangelelwa yalungiswa. So njengobulawo le Matebeleni North ngapha siyakwazi kule ndaba yekwayishangane esibona ungathi sokuyisikhathi esiqendelekale sohulumene njengoba lezini sibona ukuthi siphakathi kwengozi yokuthi singaswela amanzi njengesizwe. Uhulumeni besisikhathi kade sagijima sibila yenza imizamo yokugijima ukuthi iproject leyi igwayishangane dam masinye yenzakali iphuthe ukuze abantu bathole amanzi. Kulezi ezinye iindawo njalo zingelamali ezibalisiweyo khona amadumende ezimbabwe etlatshi uhulumeni zofanele adinga ezingadinga ama-short term. Ama-short term ayizigaba ezimbili kungaba nama balls basiya mafakwa emergency kodwa ngaba ama balls ana isimpu lana ama balls ukuthi ayapomba manje kuwafaye kuma big reservoirs ama reservoirs lana kube yihoka asencedisa ukuthi afuqa manje.
Kodwa abanye bathi udubololo alukho lutsha luvele lukhona njalo lubangelwa izinto ezithiyeneyo ezigoqela ukufakwa empompi ezithwala amanzi lokunye, likubona njani lokho?
Iqiniso lelo ukuthi impo udubolo amanzi asodubolutsha kodwa ihlube esilalo yikhona ukuthi silo hulumende ongathi uyaphuza ukuthi alungise uhlupho, kodwa njalo uqinisile ukuthi amadorobha amaningi obulawa lapha eZimbabwe alesho bewulenga amanzi sekhona kuba lama best pipe athatha isikhathi alungisiswe. Isizathu segcekeni ama-residents ala sikhuluma ukuthi ama-pipes ala asemadala, so kufanele ukuthi ama-local authorities esebenzisana ndawonye nohulumende babe le ndlela ehlangileyo ukuthi i-infrastructure yamanzi anama-pipes akhutshwa kukaliswe kutsha, ngoba lana amanzi asemadala kakhulu ngesikhathi esifakwa kukhanti kathi ezingaso arileso kodwa akabisiwe. So-ke kukatela ukuthi nxa sikhuluma udaba lwamanzi ukuthi kulungiswe kube namadamu kube namabholo, kodwa ngesikhathi esifanayo futhi kunazela ukuthi kuyalungisa futhi ama-pipes lawo yohambisa amanzi ukuthi ahambelwe eduka kuphela ngoba adlalisa amanzi amaningi.
Lo-ke ngumnumzana Ambrose Bindi oyingumgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Progressive eyobulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni lodabo kancube weStudio 7 ekobulawayo. Ngesikhathi sokusele insuku ezingamachumi amabili nje kuphela ukuthi leSouth Africa lingene ekhethweni, udaba lwabantu bokuza abagcwele elizweni liqhubeka lusemlonyeni abaningi, lamabandla ezombusazo esithi abokuza kabaphume baphele eMzansi. UThuso Khumalo usipha loludaba ngokugcweleyo seJohannesburg kweleSouth Africa.
Ibandla leNkatha Freedom Party lona selizele thula uhlelo elilubiza private bill lapho elifuna khona kubekwe kucace ukuthi kulemisebenzi okungavunyelwa abokuza ukuthi bayenze. Umkhokheli walelibandla umnumzana vele Nkosini Hlabisa futhi yokuphela indlela ibandla lakhe elikholwa ukuthi ingachanda imisebenzi kusizalwanza kwele South Africa ezifika izigidi ezilitshumi ezingasebenziyo.
People of South Africa cannot access the majority of those jobs because they are being occupied by foreign nationals.
Iningi lezizalwane zakwele South Africa kalenelisi ukungena emsebenzini endaweni zokudlela ezokwakha izimoto ezithwala abantu ama-e-hailing ngenxa yokuthi limsebenzi igcwele abantu bokuzama. Lokhu kubangela ukuthi iningi lezizalwane zakuleli liswele imsebenzini.
Umkhokeli webandla le-Patriotic Alliance umnumzana Gayton McKenzie ngomunye wabasebenzisa wonke amathuba okukhuluma betshengisa ukungemukeli kwabo abantu bokuza.
The devil sent other devils here to this country to come and sell drugs.
Thina singathola intambo zombuso ngizahamba mathupha ngiyesibhedlela seRahima Musa ngiyecitha yonke imitshina yonke ebambe impilo zabo kuza abaselizweni ngokungekho emthethweni abahambe kubo laba bantu abahambe.
Kodwa umkhokeli webandla le-Economic Freedom Fighters umnumzana Julius Malema bona le bandla lakhe abavumelanga kancane laba amabandla afuna bakwama amazwe baxotshwe emva kokhetho.
We don't want anything that looks like colonialism. We want to be one thing with our
imncele kufanele ivulwe izwekazi le-Afrika linye. Kungathi sivulela imncele abamhlophe kuphela singavuleli abensundu njengathi. Asekeni ukubandlulula ngoba sonke singama-Afrika.
Noba kunjalo Malema ufuna kulungiswe udaba lweZimbabwe ukuthi abeZimbabwe labo bahlale elizweni labo bangafuqwa isimo.
Kolwayo uhlangothi ibandla elibusayo le-ANC selikubeke kwacaca ukuthi lifuna kuguqulwe yonke imithetho yokungena lokuphuma kwabantu elizweni ukuze kube nzima kakhulu ukuthi abokuza bahlale lokusebenza elizweni.
abezimbabwe bona bathi kunzima ukutshela abanikazi belizwe ukuthi bemukele njani izethekeli zabo ngoba lokhu kulilungelo labo eligcweleyo elisemandleni abo.
Ingcwethi kwezemithetho lezombusazwe zithi lanqaba ezimbabwe bengalalo ilungelo lokuvota. Udaba lokusilela kwemisebenzi efunwa izalwane zakwele South Africa alesi sikhathi sokhetho yikho kwenza wonke umuntu akhulume ngabo. Umnumzana Vusi Moses Panda eyinyala ezingcwethi ufakaza kabanzi ngalokho.
Nokugcwala kwabo ngenxa yenhlupheko esekhaya emuva kwenze njalo ukuthi inzondo ikhuphuke kwabaningi abalapha eSouth Africa. Babe yona inhlokondaba engxoxweni eziningi. Nabaqhashi bayabakhetha ngoba bangabantu abahluphekileyo abangakhethi kakhulu abavele bathathe nalo bayini ukuze bathole ukuphila.
Ngokusho kwezibalo zabakwamanye amazwe abaseSouth Africa, izizalwane zeZimbabwe yizo eziningi okwedlula bonke. Mina Studio 7 Johannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Kuhlandla lohlelo lwethu lapho esiphatha khona indaba ezimayelana lenkohlakalo kuzwekazi le-Afrika. Lamhlanje sikhangela udaba lweziphathamandla zakwele Zambia zona ezithi inkohlakalo ibhahile kakhulu kungatsha zikahulumende walelo lizwe ikakhulu umkhuba wokufumbathisana. Ugatsha lwezempilakahle lalo luyathinteka kakhulu kulolu daba kanti iziphathamandla zithi labo labo abazatholakala besephula umthetho bazathathelwa amanyathelo alukhuni. Intatheli zindaba ye-VOA uKathy Short ulobe udaba olulandelayo ekwele Zambia salethulelwa nguNtungameli Nkomo Studio 7.
The measures were instituted.
Ukuzimisela kwethu kugcizelelwa ngamanyathelo esesiwathethe ekulwisaneni lenkohlakalo. Siyaphumelela kulokhu futhi siqinisa ukusebenzelana kuhle phakathi kwengatsha ezilondoloza umthetho. Uhulumende usungule uhlelo lokuthungatha impahla ezitshontshiweyo ngo-2023.
Lo ngumongameli wakwele Zambia umnumzana Hakainde Hichilema ethembisa ukuqeda inkohlakalo ebhahileyo kungatsha zikahulumende wakhe. UHichilema wakhethwa ngomnyaka ka-2021 ngesikhathi inhlanganiso ezibona ngokusetshenziswa kwemali emhlabeni jikelele zibika ukuba imisebenzi yokungethembeki yayisigxile impande kwele Zambia. Unkosikazi Charity Musamba ungumbalisi e-University of Zambia. Uthi lokho okukhulunywa ngumongameli Hichilema kwamehlela mathupha. Ngombimbitho mhlaka 10, uthi waye kwesinye isibhedlela esiyahlolwa igazi ehamba lodadewabo owayemnakekela. Lapho omunye osebenza kulesi sibhedlela azama khona ukucela isifumbathiso ngendlela eziphansi. UMusamba uthi umuntu lo wathi,
khangela udwendwe lwabantu abamelele ukuhlolwa. Kulomtshina owodwa kuphela njalo kwesinye isikhathi uyafa. Ngakho, nxa ufuna ukuthi udadewenu ahlolwe ngokuphangisa, yenelisa ukumeqisa udwendwe. Kodwa lawe kuzamela umncedisi.
Lesi ayisizo sehlakalo esisodwa kuphela. Ikomishini kahulumende eyabunjwa ngomnyaka ka-1980 ngenjongo yokulwisana lenkohlakalo e-Anti-Corruption Commission ithi eminyakeni owodwa odluleyo ithole amacala enkohlakalo kugatsha lwezempilakahle aphezu kwekhulu okugoqela ukufumbathisana ukuze umuntu ethole ukwelatshwa. Unkosikazi Monica Chipansa Mwansa ngomsekeli kamqondisi we-Anti-Corruption Commission.
We have noticed corruption manifesting itself with regards to willful failure to follow procedures.
Sesibone inkohlakalo eziveza kakhulu ngokwehluleka ngabomo ukulandela iziqondiso. Imhlahlandlela yokuthengwa kwempahla yaseZambia kanye lemithetho engalandelwayo. Sokube lokwephulwa kwemithetho okuningi abantu bephana amakhontila futhi leziphatha amandla zidinga ukufumbathiswa.
Inhlanganiso ye-Transparency International elesigodlo sayo eBerlin ithi inkohlakalo emazweni asathuthukayo iphazamisa inhlelo ezibalulekileyo ezinengi ezifana lokwelashwa kwabantwana futhi kudala ukuthi kube lendwendwe ezinde ezibhedlela lokukhonona okukhulu izigulane zingasutiseki. Ngomnyaka ka-2022, i-Anti-Corruption Commission yabopha umphathintambo wezempilakahle uMnumzana Chitalo Chilofia labanye abasolwa abane besetheswa umlando wokuphatheka kunkohlakalo ekuthengeni indingeko zezibhedlela ezazibiza i-$18 million, kepha akekho osedliwe licala. Ngalowo mnyaka futhi iTransparency International yaveza ukuthi umuntu oyedwa phakathi kwabahlanu kwele Zambia useke wafumbathisa izisebenzi zikahulumende. Likhomishini ixwayisa izizalwane zakulelo lizwe ukuthi ziqaphele inkohlakalo futhi zimangale nxa zithe zahlangana layo. Unkosikazi Chimwansa uthi,
umthetho wokulwisana lokungethembeki usuguquliwe njalo uza kwethulwa kutsha umongameli kunsukwana ezilandelayo. Umthetho lo uphatha ilizwe lonke. UZulu wanxuswa ukuthi awuhlaziye ngoba sifuna imbono yabantu bonke.
Umthetho omutsha lo ujonge ukugqugquzela ukwethembeka lokulandelwa komthetho ukuze kuqedwe inkohlakalo. Wenza njalo ukufumbathisa kube licala. Udaba lolu lulotshwe nguKathy Short we-VOA eselusaka kwele Zambia ngesiNgisi lwahumushwa yimi uNtungamile Nkomo.
Lamhlanje kwezeMelika. Lumnyaka wokhetho abancintisayo uMongameli Joe Biden lomnumzana Donald Trump bobabili basebenzisa ulwazi lwalezi nsuku lobulembu oluthiwa i-artificial intelligence ukuhuga abavoti. Intatheli zindaba ye-VOA uScott Stands usiqoqele udaba olulandelayo elilethwelelwa emoyeni yimi uChris Gande. Kumikhankaso edinga ukuhuga abavoti abaningi abaxhasa abezombusazwe, inhlelo zalolu lwazi olwe-generative artificial intelligence yilo oluzadala umehluko kwezombusazwe. Umnumzana Scott Bwabwa Brennan owethula imbiko eqondisa amanga awethulwa ngabezombusazwe ekolijini le-University of North Carolina uthi,
the models are getting better very rapidly.
Ulwazi lwakhona luguquka ngesiqubu. Kukhanya maviki wonke kule nguquko yalolu lwazi olusungulwayo olutsha.
Lezi nhlelo zilobukhali elizweni jikelele lasezigabeni, kutsho ophathisa kwezombusazwe uBetsy Hoover.
Think about the campaign that does not have digital staff.
Nga ukhangele uzathola ukuthi umkhankaso ongelangitsho lenhlelo zekulenjini, kodwa ulwazi lwe-AI lubapha ithuba lokuba lenhlelo zekulenjini.
AI has a huge role to play in that campaign.
Inkampani ka-Hoover iphathisa ibandla le-Democratic Party. Uthi ukufundela lolu lwazi ukulusebenzisa ngendlela eqondileyo.
I don't really know exactly what every Republican campaign would say their standards are, but I do.
Nga ukhangele uzathola ukuthi umkhankaso ongelangitsho lenhlelo zekulenjini, kodwa ulwazi lwe-AI lubapha ithuba lokuba lenhlelo zekulenjini ezilohlonzi nxa befuna.
Ngomnyaka ka-2016 umnumzana Trump wasebenzisa inkundla zokuxhumana okungakaze kubonakale. Lezi nkundla zathumela abantu imilayezo elamabizo lemininingwane yabo esebenzisa inkampani yakwelebhilitane e-Cambridge Analytica eyaqondisa imilayezo ebantwini ibabetha ngamabizo abo lokunye okwenza njengathi bayaziwa. Umnumzana Pratt Parcell nguye owakhokhela lumkhankaso engumqondiso wogatsha lwe-Data and Digital Operations. Inkampani yakhe ethiwa Campaign Nucleus yiyo eqondisa inkundla yobulembu bomkhankaso kaTrump walumnyaka. UPassel utshele umhlangano othiwa Freedom First Conference ekuqaleni komnyaka ukuthi uhlelo lwe-artificial intelligence luyenelisa ukubuthelela ulwazi lwabavoti lukhankase imilayezo ngama-email lama-text kulabo abavota bengekho lapho abahlala khona.
A couple years you're going to be able to have this running for office on your cell phone.
Kwenzakala ukuthi umuntu enelise ukuqhuba umkhankaso kumakhalekhukhwini ethumela imilayezo kusetshenziswa ulwazi lwe-AI.
All built for you.
Akusiyo mikhankaso nje kuphela. Ucwaningo olwenziwe inhlanganiso ye-American Press Institute leye The Associated Press lutshengisa ukuba abantu abayisilinganiso sokungamachumi amane lambili ekhulwini bayisabela ukuthi ulwazi lwe-artificial intelligence luzasetshenziswa ukwethula izindaba ezingaso zeqiniso ngesikhathi somkhankaso wokhetho. Lolo ke bekuludaba olulotshwe intatheli zindaba ye-VOA uScott Stearns lwalwethulelwa emoyeni yimi uChris Gande.
Okwe manje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Salibonani bafakazi we-Studio 7 yalibingelela labalaleli. Hayi, siyamuzwa uMhlanga uthi yena uChabanga bamxotshanga bamsuspenda and likhawula into elayenziwa nguChabanga. UChabanga uzoliqondisa jayele ukudlala ngamaNdebele, uyasithi amaNdebele ayahlupheka. Namhlanje uChabanga lamsebenza wangalifakile ezikhundleni zangkhona. Uthe eqeda lapho wathi hubhu wahlala amashona, namhlanje liyamdinga kalimtholi sesemashona lend. Fika libona uTenayibidi walidamba wabona ukuthi okuyinto kwenu vele kakulangqondo lokhu vele izinto ze-social media. Ate siChabanga uyakhuluma uthi yena izinga labo seliphezulu ukukhuluma labezayo ethi ekhuluma labafana benkomo. Nangu obhedi uyakuphika ukuthi vele abakakhulumi lati uyakwazi obhedi Mpofu ukuthi kona kona vele i-GNU nxa ufuna uyenze jokusithi ye ngo-2008 uthwangirayo wayenza i-GNU kuzibe khona eZimbabwe ukuthi izani ihlale phansi lochamisa kubuya umuntu wesadaka. Hayi, lokho okwenzayo wena ukuthi namhlanje ungathengwa izani ithambe emaNdebeleni, amaNdebele adesperate ungafika ukuthi nizoliluyela bayayecela phezulu bethi right wena Chabanga uyindoda. Namhlanje kuyatshintshwa imithetho, abantu bayakhala kathesi imithetho nale abantu bengazi iyalo ukuthi umuntu uyalengiswa ephalamende bayawina because izani uPF wayinika wena ama-MPs amaningi. Abanye abantu babengakuboni konke khonokho, bekubona unganti wawena uyindoda ukhawulisa uChamisa uyenza kuhle. UChamisa kala problem, uChamisa uyadlasa ukuthi uChamisa ngagulu uyalakhe. Wena ke ongela khandlela wawusupport uChabanga ukuthi uChabanga uright. Namhlanje bayasebenzisa amaNdebele, liyake lizwe uChabanga ekhulumela amaNdebele ephalamende zwi bonke labo ogawule babekhuluma ye singavotelwa senza sokuyini abakwenza ematapheleleni zwi oChabanga ukuthi beyiphathe kabayiphathe. Akula GNU yezenzwa uChabanga. UChabanga uyadlala ngengqondo zabantu. Nxa ekhaya libona ungani ungaphuma imemba yesadaka izohlala iphansi ethu yenza iGNU.
Hawu, sanibonani basakazi be-Studio 7. Ngisetsholosho mina ngokushaya. Ngicela ukubuza nje into eyodwa ukuthi anikwenziwa yini ukuthi uma sekungena uhlelo lwesiNdebele kube khona oshiye uhiqize kwe-radio i-area layisasebenzi kahle. Kodwa ma ukukhulunywa isishona izwakala kahle. Ngicela ukubuza okanye nike nilungise nje la lapho ukuthi uhlelo lwesiNdebele nalo luke lizwakale kahle. Siyabona.
Sanibonani sanibonani Studio 7. Nguvusi Lomuzi uBhungane umthimkhulu kwaRhadebele okhuluma papumale kwasentaba zeduli. Hhayi, leziki le yaba yiproblem lena-ke. Abayikhiphi yonke imali le esenze Zimbabwe usizele odiziki ama-dollars kijongelwa ama-rand kijongelwa kusenzelani iziki uma ufuna isenze kahle. Ngoba isikolo manje angasabhadala ngayo iziki le abayifuni. Manje senzeni, senze njani? Kambe nje ikhiphi lanawo wona babegavilenzakamina ngikhole leyo ziki leyo fani yonke into bayodlala ngabantu.
Sanibonani basakazi nabalaleli baka Radio 7. Ngizivuzela nje nami ngolwazi lwami oluncane. Uphi lo Chabanga? UChabanga ukuphi ngoba wagijimela ukudiliza i-CCC? Ukuphi ngoba sengoseneni? Kukhona okubambekayo okubonakala sekwenzile kwelalithi emathebheleleni. Hlala khona phela nathi iqinisweni akukho. Akukho nje kucaca kamhlophe nje ukuthi wezithengelwe nje yifazi lezanu PF yakhe le bayisebenzela esikhwameni sakhe nge-14 le abambona ukuthi sihamba ngayo.
Labo ke bekungabalaleli bethu abasithumeleke imilayezo yabo kuWhatsApp ngenombolo ezithi 0202465 0318. lingakhohlwa ke ukuthi lamhlanje kuhlelo lwethu lwe live talk sixoxa ke ngalapho lalabo abahlala emazweni diaspora forum igama ngu Chris Gande lelana.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.